Loba nje zinezitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe kude esibhedlela balutshwana bongi abakade beselapha izigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu nsuku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekuthe iningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane. Njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehluleka ukuthi adelive lokho fanele asenzele khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto. Nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi yi-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezela esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo ukuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamise ukwenjwa kwalo okulakho ukuphazamisa umnotho elizwe kuthi umqoqo wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Spanda.
Ungeza kukhweze ifiyeli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungela ndasayidi angithi bephila nzima kunenela kuyitela emandebeleni. Siphila ngokutshekesha and ukutshekesha kwakhona sokuzima pho sithenge ngani ifuel yakho lele sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka. Hayi bo, izanu kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo.
Indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle. Ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel. Sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu ebesivele silalo.
Osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni.
Ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge akukhona okwe-3 days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizwe litshintshe kube kahle.
Abanye bathi kuyadingeka ukuthi uMnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele. Esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulance yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu koBulawayo ngoba ingela amafutha ezimota. Amapholisa aqhubekela phambili elinda amagalaji njalo agcwele idolobho lonke. Loba nje kuthulisile kulomhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando okutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisa Mathai Mota ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.